Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ukutshengisela emigoqweni efisa ukwenza kusasa yeyodwa indlela yokuthi uhulumende alalele izisebenzi. Inhlanganiso le ithi isakhuluma lamalunga ayo kulandela ukwethulwe ngamapholisa athi akumelanga kutshengiselwe emigoqweni ngenxa yokuthi kungamemetheka umkhuhlane wesihudo osubulele abantu phose abafika amajumi amahlanu. Umnumzana Ambrose Sibindi omele inhlanganiso yeZCTU emathebeleleni lakwezinye indawo uthi ukutshengisela lokhu yikho phela inkundla yokwethulela uhulumende inhlupho ezibhekane lezisebenzi.
Ukutshengisela emgwaqweni kwesithi thina iparlamente bakuyiloko kuthiwa i-street parliament. Kulapho esidibeyitha khona njengabantu. Siyakukholwa ukuthi nxa uhulumende le ndlebe zokuzwa singakwenza lokho uhulumende sezawuqhawuka. Kanti kuyinto leyithi besinganiyalikhuhlukuluza kuyani ngaba sikhulume. Ngezindlela sinxusa uhulumende ukuthi asidonsele kuleyo kuthiwa i-dialogue ngoba ngakukhumbula uhlaziyo le-TNF, separate negotiation forum engenisa uhulumende, engenisa i-labor, engenisa abakhathi. So sithi into leyi ingayithe ingakalethwa in public yaletha kuyenani ifora yadiscasa saba le input kodwa akwenziwanga. So ukutshengisela ukuthi sithi hayi bo lapha sesisepalamende esitaradeni kodwa sifisa ukuthi usibize usihloniphe sigcobisane lawe yinjongo yethu kulungisa uhlupho lolo.
USibindi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa waguqula umthetho we-electronic money transfer tax engakhulumisananga lezisebenzi.
Indaba yokuthi ayi-$10 vele ungakhangela kuhle ama-transaction athi ungakhangela abalwa kakhulu angafikweni nale $10 abakhuluma ngayo. Sibona ngathi sinondezelwe ngokunjalo sithi hathi bo lokho kwaleso sikhathi akuhle. Njalo phezu kwalokho futhi izinto lezingazilethwa thina njenge-labor siyakholisisa i-stakeholder eqhathe kule Zimbabwe. Lo ukuhle ukuthi ngawo uminister layo uqale wasiconsulta lathi saba le input wenza ukuthi sicabangane engxa into lokuza yiletha ngenye indlela. But khona ukuthi eZimbabwe sihlohlobo lokuthi labantu abangontando ayiphikiswa abavuka becabange lokhu babuye benze lokhu. Njalo siyakwazi injongo yakhe ukuthi ku-raise imali kubhadala izikweletu ezathathwayo kubo World Bank kubo-IMF. Kodwa sithi thina leyo mali kanti yathi ithathi senze isikweletu seZimbabwe yaze leyadliwa mbani. Siyathi nisebenzasibona isinceda ngalutho amakhampani avalwa usinceda ngalutho abantu bayadibeka i-economy yafa swazayo isincede lutho. Lo wadlaleyo mali sithi akube nguye uthathela leyo mthelo ayibhadaleyo mali kungathiwa thina izisebenzi esingakasibele ingxenye ebudleni leyo mali ingasincedisanga sokuthi sofanele sibhadale izikwedi esingayingento esingazange isibenefit iluhlobo lwenu.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli we-MDC uMnumzana Nelson Tshamisa. Uthi uTshamisa kalani lokugudeka komnotho welizwe leZimbabwe njalo langomthelo wethulwe nguMnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali.
Indaba yelizwe leyi uPresident Tshamisa akayicabangi njalo kayiboni ngendaba elani laye. Okuqakathekileyo ukuthi yena ubona ukuthi uludaba lwabantu beZimbabwe, udaba lwe-economy, udaba lokuthi lizwe libuswa ngendlela etheni. Ngakho-ke abacabanga ukuthi lokhu kungoPresident Tshamisa ofanele ayenzeni kumenze lokuyana bayazi bazimotshela isikhathi ngoba iqiniso lokuthi umkhonomi weZimbabwe yiwo sewuzimeni kanje. UPresident Tshamisa akalanto aseyenzile okwenzakalayo ukuthi izano iyehluleka ukumaneja ezomkhonomi.
Kodwa-ke uMnumzana Dingumuzi Phuthi okubandla lezanu PF uthi abaphikisayo yibo ababasela ukuthi kube lokuxabana elizweni leZimbabwe njalo kube lokugugudeka komnotho.
Izinto ezikanyazathi azikalungiswa kahle azidalwa yikuthi izanu PF iwinile. Sidalwa yikuthi kulabanye abantu abavele basebenza kudala besebenza ukubhidlisa ilizwe bebhadalwa phandle kwelizwe ukuthi balibhidlise. Madoda, asibeni serious, sekeleni ukuqanjelwa amanga abantwana abaphuma ucqagu emakhaleni. Senzeni izinto ezipossible. Uminister of Finance uMthuli Ncube ukhuluma ama-statements atshengisa ukuthi kuyiwa somewhere. Bengikhuluma nabanye abangane bami engafunda labo emakolishini abazi ngezefinance ngeze-economy bekhuluma ngokuthi hayi vele nxaso kuza ngathi kuza kusa kwandise kuba mnyama kakhulu. Kutshengisela ukuthi yonke into nxaso siza kuthi amhlophe kuba nobuhlungu obukhona. So khonoko kukhona kasingagijimini ilizwe lonke nje lomhlaba wonke njengenkukhu ezibhunwa amakhanda. Kasikhangeleni ukuthi kunabantu abathanda ukusebenzela iZimbabwe abakhona lo Nkulunkulu esikhangele njalo.
Unkosikazi Rosemary Siyachitema, umqondisi we-Consumer Council of Zimbabwe, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhulumisane labantu ngokubahluphayo.
Ukukhuluma lokhu phela kalikhulumi kanye, likhuluma lalaphana lilaphana ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kungenza lokhu yikho kuzakwenzeka lokhu. Asifuni ukuthi amapholisi esiyafakayo anti kule lokhu into ethwa khona unintended impact uyabona ukuthi laba bazaba ku unintended impact nama consumer la kudala kade sebe womelo kodwa sifuna ukuthi bahle bawomelwe kwakunjalo at least bafanele ukuthi okunye kube kuhle lokhu kulungiswa kodwa okukhulu ngokuthi sina sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi izinto zilungise ukuthi sonke ibe le good life amalanga alandelayo lama months alandelayo lokho okukhulumisayo kuyabe kukukhulu kakhulu abayithi khona yi-dialogue okwenzela ukuthi khona nxa sesilungisa izinto zangkhona silungise zilungele umuntu wonke okundeni ukuthi abantu bazwisise ukuthi lokhu kuyenzelwani lokhu kuyenzelwani kuzalungisani okwakusasa ngoba abantu bangayekela ukuzwisisa yikho okwenza ukuthi khona abantu bangathathi
Ibandla leZANU-PF licabangela ukuthi abaphikisayo bakhulumisana leziphathamandla zakwamanye amazwe okwenza ukuthi kube lokuxozela eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoNtulikazi lapho iZANU-PF eyanqoba khona. Abaphikisayo bathi ibandla leZANU-PF kalikwazi ukubusa. Loba kunjalo uphuthi uthi kumele abantu bajabule ukuthi kukhona okunye okwenziwa nguhulumende okuzanceda uZulu.
Asibongeni ukuthi umgwaqo weHarare usiza kobulawa yi-dualization uyenziwa suzafika eselu. Asibongeni ukuthi imigwaqo esolusi usiya eThefunye usiya kobulawa. So arisafeswa surumgwaqo ohambekayo. Asibongeni ukuthi imigwaqo mine yeHarare sivalwa ama-potholes sokusebenzela. Asibongeni ukuthi imigwaqo yakithi ikakhulu owe-constituency yami mina ibulili mawe. Osuka ePlantro seMayitengwe sibhizi sesicofile ukuthi sokumele abantu babuye kusayithi izinto ziqala ukwenzakala akungekho lokhu baba hayi hayi we are not going to be threatened by me esados kasibe ningamazimbabwenzi sibambane sibe lo mbono omunye sisebenzelane ndawonye
akwaziwa ukuthi inhlanganiso ye-ZCTU izangena emigoqweni kumbe hatshi kusasa ikhonona ngomthelo omutsha ukubhidleka komnotho lokunye okufanayo